akusoze kuvumakale lokho ukuthi khona sithi thina kuyavumakala ukuthi umuntu ebe lamaplazi anjangana lawo yubuhwaba lobera obenziwayo ekuyukuthi khona into enjengayona le iluhlazo phakathi komhlaba. So kayisiwo amaplazi kuphela kusho ukuthi ziningi izinto ezinye zingakaphumeli egcekeni. Okukhona kuphela ayisikho kukhawulisa kodwa-ke ukuthi khona amaplazi lawo kathathwe. On my side ngapha mina nxa sikhuluma sikhangelane lezinto ezikhona sibone angazani kuyinto engalunganga kodwa kathathelwe lawo maplazi.
Manje ngokubona kwakho inkokheli ayiyenzi na ubuhwaba nxa sikhangela ukubana abanye abalwela impi yenkululeko belokhu bengela amapulazi, ukubona njani ukuthi inkokheli yona ibe lamapulazi amaningi kangaka?
Hayi, ngiyabonga kakhulu. Indodakazi ka former president ukuthi khona ibe lamapulazi lawa angu-21 achumi emabili nanye, ngibona lokhuyana vele wabe vele sebezithathele umhlaba wonke, vele kakuvunyelwa ikwesa kuhambela empini khona kupha uhwaba, akuvunyelwa. Vele bewathethe ngaphi wathenge ngaphi iland le ibingekabani, nxa ibiyi-state land amapulazi wonke lawa kathathu ebuyele ku-state sifake ama-university nezinye izikolo khona ngale sidivelophe ilizwe, sihlalise abantu abangelandawo zokuhlala, abantu basoze behlale beminyene. Omunye umuntu enamapulazi afika 21 kungaphandle komthetho lokuvele kakuvunyelwa. Asikufuni ngisho ingathi mina kangilayo yona ingadi, but salimala lapha empini la. Umgabe waye ku-detention, ephuma ku-detention wahamba waqonda straight eMozambique. Gala mntwana waye ku-front, abanye bakhe laye labo abanye baba ngabathengisi, kodwa uyethola ukuthi khona kulo muntu olo mntwana okuthiwa khona ulamaplazi ayi-21 yena lowo mntwana lowo vele yena ungakacatshangela ukuthi uzazalwa emhlabeni, umbuza kuba khona emhlabeni, ngelo selamaplazi wona lawo akuvunyelwa lokho kathathwe yi-state.